Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 Julikazi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kungakhathalekile lokuthi umphathi intambo ozokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula ibail. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe ozaba ephethe isikhundla sikaMfumira.
Ingaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kaMnangagwa hayi ubuthakathi uyabudinga uyabulungisisa.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo elizweni.
Ngiyaye ngizwe abantu bezethikile ukuthi bazasebenzela phansi abone ukuphumelela ngoba iningi labantu livele kahlebenza.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele. Sixoxa lomela isigaba sebulilima West edalela ePhalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi oyibandla lezanu PF.
Lokho engikucebileyo mina ikakhulu kusabele ngisihlangeleyo ebulilima West kunye labanye nje abaningi emadebeleland south engibaziyo. Sesiceme-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kungakhathalekile lokuthi umphathi intambo ezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula imali yebail. Umongameli Emmerson Mnangagwa useyazise ozaba esaphethe isikhundla sikankosikazi Mfumira. Uhulumende uthi useqinisa imizamo yokulwisana lenkohlakalo elizweni kulandela ukubotshwa kukaMfumira owetheswa amacala okuchaphaza imali kahulumende efika phose izigidi ezilikhulu i-$95 million. Uhulumende wasebenzisa umthetho omvumela ukuvalela umuntu ocatshangelwa ukuthi ulecala elikhulu okwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala abasakhulayo bemandla lezanu PF besithi basaqoqa olunye njalo uluhlu lwamabizo eziphathamandla zikahulumende ezilamacala enkohlakalo oluzaphiwa i-commission ebona ngalolu daba eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi kambe ngempela uhulumende ngabe ezimisele ukulwisana lalolu hlupho ngokupheleleyo na?
Uyabona ukuthi nxa amathole edlala selisinkomo kuyabhuca uthuli. Uthuli lwakhona luyafana lothuli olubhucwayo nxa amabhuru esilwa. So wena ungazibona ukuthuli luphonga ukubhuca nje sithaba sithi hhayi amabhuru ami sekhulile. Hayi yakupha manisile. Abantu laba dade abezanu laba ngasobantu okungabathemba kanti kungani belokhu bephalaphala ngaphandle bona sibili izikhumi zakhona ezokudlwamuzwangu azikabanjwa futhi awusezokwenzakala ukuthi umuntu azidinge ubuthakathi. Yena enguye ethi hhayi lapha ekhaya kulabathakathi kungcono sidingane de singabathakathi. Lokhu ngibona ngathi ngimadlwane kuphela sizakuzwa nje sebesithi uyabona ungaze i-rerat ungayibala kuhle ihlithi yona akutsho ukuthi umuntu nxa esehlolisiswa uzabotshwa. Yiyo i-statement engiyibona isiyangathi ingasitshengisela ukuthi siqonda ngaphi.
Kodwa siyabona okokuqala nango unkosikazi Mfumira lokhu esezandleni zabo.
Ye yikho lokhu phela ukuthi antsho ngebhayibhabhelini uthiwa khona ngesikhiwo bathi kule sacrificial lamb. Indaba ezokudlwanguzwama ezi-corruption zaphuma kudala kanti laba labana bejesa labana bathwa khona banikwa $3 million ukungakwenzanga lutho kule nto ezinye kodwa asithini njengophela sithi ilizwe ele-democracy nxa yena umathandamoyo ujust mathandamoyo engumuntu oqondileyo uthi yena nginikani imithuba lokuthi sikhangelisise sidabona ukuthi lo obanjiweyo lo nxa ama-factor akhona ubufakazi bakhona bukukhona singaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kamnangagwa hayi ubuthakathi uyabudinga and uyabulungisisa
sesizwile njalo abanye sebephumele egcekeni ukuthi bethi hayi bona kulalutho abalwenzileyo abafana lo nkosikazisekayizenza lo mnumzana Obert Mpofu
labo kabathule njengomalume amampofu kakathule nxa laba bantu bezanu besithi bona sa unoticisa ngendlela eqandule kabaphumisa ama-bank statements lama-financial reports ama-audits anti umasiwa la nihlale phumisa every year kulama-annual statements e-econet siyazi ukuthi inotak yavela ngapha ichaya i-audit ukutshengisela ukuthi unoti yonke abanayo bayithenga njani imali yakhona bayithatha ngaphi amaloni akhona akulamfihlo hhayi sasithi weyanot saying ukuthi bakujiyisi thina sithi nxabe ngelalutho abalufihlayo kakuphunyiswe ama-records akhona ama-financial statements jabule la ukuthi hathi abantu laba balezandla ezingamngcolanga
ngezinye indlela singathi akula mahluko ozalethwa yi-commission le entsha
hayi phela njengoba yiphele sithi hathi zikhona i-yeya zibhala sisithi khona i-commission leyani yayikhona leyani yabowabhila labogurjon kuni yabobani mani leyayi singakhanda singcole nje hhayi mina njengomuntu o-one ozwisisa i-democracy i-commission i-constitutional kasibone ukuthi yile i-commission izakwenza umsebenzi wani ukuthi sikhondeme kathesi ngaba kungathi kusekuseni kakhulu kasibone ukuthi izakwenza kanjani njengoba sebesinika isampuli le ekaPrisca Mfumela sitakhuluma nxa yecala ejevalweni nxa yenacala amadali kakhulu newodwa
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezenotho yelizwe obexoxa ecingweni lesithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare Zimbabwe, the voice of America. Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo okutsho ukuthi sokuzababa ezindlini lapha. Inkampani elungisa ithukela eTongat Hewlett ikhuphule intengo yethukela ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla enenge ezitolo layo iqhubeka isiya phezulu. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi lokhu kuveza sobala ukwehluleka kwebandla elibusayo leZANU PF ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-shops singathi ndo izitolo eziningi bangabe bebethengisa into zabo ngemali yeZimbabwe singatena leyibhondi esetshenziswayo kodwa intengo yabo bona abayigcinileni yama-US dollar so isikhathi esiningi i-rate ingatshintsha kwi-black market lapha kumbe khona bane-bank uzabona ukuthi izinto lazo ziyakhwela so into ziyakhwela nsuku zonke kungaba yithukela kungaba yinyama kungaba yifiweli into zitshona zikhwela nsuku zonke isinkwa sinjalo siyashota lapho sithola khona sengisithi $5 $6 ibhanzi lakhona nalo liyabe likhwelile so izinto eZimbabwe ziyazi lokho zikhuphuka okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthi bethole nje ukudla ngathi amamiyezi amathathu ngelanga ngoba into ziyazi lokho zikhwela ukanye imiholo yabantu ayikhwela
bakhona yini abathengisayo ngedola lemelika lemali yakwamanye amazwe abayamukela ezandleni kumbe baguqula intengo njalo nje kuphela
hayi ezitolo lapho abantu bayathengisa ngemali yakuleyo ilizwe but abakwenzayo ikuthi nje baguqile intengo nxa into yakuyi-$2 iyayithengisa nge-$6 njalo njalo so intengo yamingathi amadola e-America bathathe kodwa intengo yabe ikutshengisela nje ukuthi hayi into leyo lokhu ithengiswa ngama-US dollar wena ukubhadala ngemali yakuleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe sizwa kuthiwa seliqalisile ukumemezela ukuphenduka kwedola leZimbabwe. Abantu bathini ngalokho?
Singathi ngokuletha ukuthi ngaka 2014 beze bethi kona abantu sebezaqala ukusebenzisa lezimbabho kwahle kwatshengisela ukuthi izimbabho intola siphendukile. So abantu nje sebekujwayele ukuthi kezi labakhona sebekhangelele nje ukuthi intengo le izakhwela kuze kufike ngaphi. Abanye besesabela ukuthi kungafika-ke lapho kwakufika khona ngo-2000 sigcina sibuyisela futhi back ukuthi abantu sebesebenzisa imali zakwamanye amazwe.
Abe-ZCTU sesike sezwa bekhuluma ngokutshengisela ezitaladeni phezu kokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. UZulu ulawo yini umdlandla wokutshengisela kumbe wesaba okuke kwenzakala ngozibandlela?
Ukutshengisela kweZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba iningi labantu livele kalisebenzi. Abantu nje abaziphilela ngokuthengisa ema-flea market langaphi langaphi. Izisebenzi zona zilutshwana kakhulu. Abaningi abantu abasebenzayo ngabantu abasebenza kuhulumente esithi ngama-civil servants. And isikhathi esiningi zathetha ama-civil servants wona vele kahambi kwi-strike isikhathi esiningi. So ukutshengisela kuba khona kunenye into abantu bayahlala ezindlini. Nxa ikakhulu abantu bemijova abangathi kuyona hhayi thinga intengo yamafutha sisayenelisi sizamisa imota zethu. Yiko lapho ethola khona abantu bengasayi emsebenzini. So niyaye nize abantu bezesikile ukuthi bazatshengisela but abone impumelela ngoba iningi labantu livele kalisebenzi.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi amasotsha amathathu abotshiwe edolobheni le-Beitbridge ngemva kokudubula abulala elinye ilunga lesonto yeZayoni ebelisiyathandaza ezintabeni labanye bakhe. Iphephandaba le-Herald lithi kulesiphathamandla sogatsha lwezinara unkosikazi Nancy Masiwa Chamisa olokhu ethola iholo lenkulungwane zamadola eziningi lanxa waxotshwa emsebenzini. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Ye sesilipha ke amazwi enu eliwathumele ngapha emsakazweni weStudio 7 ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Kini basakazi baka Studio 7, ngithanda ukulikhulisa, ngisifela impilo enhle, ukusilethela inyuzi ezimqotho esizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelele. Mina engikhulumayo nginguClevan Thoben sesigabeni seBhani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo. Anibakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu seZimbabwe silobunzima. Hayi, ubunzima bukhona kulezi nsuku yisiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili. Abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wabangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakho nibone. Hayi, kunzima kukhona sibili. Sikuthwele kwela lithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi. Ma kuthiwa siba lama-rallies, izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubroker ukuthi kungenzakali. Kanti hayi, okwakathesi lokhana bazekwenza ngesikhathi sepelwa umgabe. Hayi, kwathi sungani sokunganele babe kufisa ukuthi ngabe bengachitha kodwa kwehlula ngokumthetho ukhanya nganathi sibagazele. Hayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade sengxa e-East sizamfaka u-MP wethu amaneninye lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba eziqotho. Sisale kahle. Ngimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana. Kini basakazi baka Studio 7 ngithanda ukulibulisa ngisizela impilo enhle ukusilethela inyuzi zomqotho sizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelele. Mina engikhulumayo nginguTlever Ncoba ngisesigabeni seLibhani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo abantu bakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu seZimbabwe esilobunzima. Hayi, kunzima kukhona lezi nsuku isiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili, abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wawangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakhona ebone. Hayi, kunzima kukhona sibili, sikuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi ma kuthiwa siba lama-rallies izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubloka ukuthi kungenzakali. Kade hhayi okwakadiyethi lokhana babekwenza ngesikhathi selwa mgabe, hhayi kade sokungani sokungamele babekufisa ukuthi ngabe engachitha kodwa kwehlula ngokomthetho ukhanya nganathi sibagadele. Hhayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade sengxaye e-East Zimbabwe MP wethu amaneningi lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba eziqotho. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana.
Mina ngiyajabula lokhu okwenziwa ngu-President Nelson Chamisa ukuthi ahlanganise ilizwe ngezindini lapha khona ufika akhulume nqabo isiyona ukhulume isiyona ngapha ekhona lapha khona esindebeleni ukhuluma isindebele ngoba elizweni kulabantu abadala abangazi isikhiwa. Uyafica ukuthi upresident uyakhuluma ngesikhiwa lalapho kulezivalukazi khona.
Ngiphinde futhi inumber zami 0779036075. Salibonani kustudio 7, ngicela ubekezela bhanda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma eseduzane 0779036075. Kanti kustudio 7, ngicela ubekezela bhanda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma eseduzane 0779036075.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu, amazwi ke liwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abasakhulayo abakuhlelo lukahulumende welemelika olujonge ukuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika lokubahlomisa kumisebenzi etshiyeneyo oluthiwa Mandela Washington Fellowship babuthene esigodlweni se-Washington DC izolo. Kuhlelo olwe-Mandela Washington Fellowship Summit, ovule uhlelo lolu ngokusemthethweni ngumnumzana Ben Carson, umphathintambo obona ngezindlu kwelemelika, wethula amazwi lenkuthazo kuxuku labasakhulayo laba abakuhlelo lwalumnyaka. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Mkhwananzi, omunye wabasakhulayo abakuhlelo lwalonyaka olweMandela Washington Fellowship. Kesizwe ingxoxo ayenze loMike Hobe.
Mina ngithintekile kakhulu lapho umnumzana uCarson ekhuluma. Ikakhulu uthe yena umamakhe wakhule esebenze emayadini kumbe singathi esilunga ama-domestic workers. Mina ngakhuliswa umuntu esingathi domestic worker, umama wayesebenza emayadini esebenzela amakhiwa labantu. So umnumzane Carson ekhuluma bokungani ukhuluma lami ngoba ngithintekile kakhulu. Ngabona ukubana nxa umnumzane Khasone kwanisa ukuthi ebe lapha khona ngiyakwazi ukwenza lo mayiphi into lapha emhlabeni
kodwa ngaphandle ku about the life story ka babu Ben Khasone ukhona ukunye ophumileyo nawe kuhlelo namhlanje
yeah omunye engutholileyo kubana asilandanga ukwenza iholiday lapha sizosebenza yeah sesifundile kusasa lathi kumele sibone ukuthi lapha esivela khona iAfrika iyathuthuka kakhulu
asinteni kancane mayelana lodaba lwemfundo
sifunda into eziningi thina bese Drake University besenze kuthiwa yi-experiential learning ngathi isikhathi esiningi besitshona silabantu abamabhizimusi sisenza ama-community projects sibuya le classini sizofunda but into engikwazi ukuthi ngajabula kakhulu ubona khona fana sihlanga labantu abatshiyeneyo mina mbuye ngile company yami emayirana esebenzelayo eZimbabwe lase-Africa sithe sesikhona ngale sixoxisana labanye sithole ithuba lokubana sikwanise ukuthi si-register imayirana ibe imayirana international kulama-partners amanye ehlangane lawo abangabantu abale-citizenship yakhonapha e-America kunjabulisile kakhulu ngoba kuyenza ukubana i-vision engilayo iqhubekele phambili
asithinteni udaba mayelana lobudlelwane ngiyazi ukuthi owayengumongameli yena owaqala uhlelo umnumzane uBarack Obama abanye bathi president number 44 nguwe wathi hhayi ubudlelwane phakathi kwabasakhulayo abadabuka emazweni athiyeneyo kwele Afrika kuyinto eqakathekileyo ngempela umuntu ongathi hayi mina when I go back home sizabethelwa ubudlelwane sizasebenza ndawonye
ngiyabonga kakhulu hhayi lapha phakathi kwabantu bonke lawa ngu-700 labantu the amazing people ama imbono yabo yezwa lawo yazi uphonga uvuthama ukuthi hey abantu bayasebenza but thina into enjabulisa kakhulu sithe sise Drake University sabona ukuthi hayi interacta labanye abahambayo kuhlelo leli kuminyaka edlulileyo sananzela ukuthi hayi nxa abantu bangahlangana bathi yes sizasebenza sonke yes sizasebenza sonke but sibona ukuthi ngcono sithatha amazwi ethu siwafake into action sasesiforma i-company ethiwa yi-the greater global partnership sakhipha sasafaka ama-$500 ethu si-12 sase sakhipha ama-$100 khonapho sarejista i-company yethu i-university yakwanisa ukuthi sitholele i-lawyer sase sisebenza ama-values ethu ama-articles i-organizational structure kuyena lawa amaviki alandelayo siyasebenza gadalala ukubana sikwanise ukuyilontsha leyi nkampani it will be one of the first companies which can be simultaneously launched in more than 10 countries
abontana ke abaseZimbabwe ukhangela ukuthi zabo ubathuthukisa kanjani
mina ngiyavutha phakathi ukubuyela ekhaya sokumvuzeli semfuna ukuyasebenza kulezinto eziningi engizibonayo ukubana ngingazenza ngcono ngiyathi ngesilungu bathi uyaba le-burden yabulayo ukubana I must make a difference kumele yinto engithinta kakhulu enhliziyweni yami ngoba ngiyakwazi ubana ukuze ngibe lapha kulabantu abanikayo ithuba lenaleli kulabantu engangingabazi ababembhadalela i-school fees kulabantu engangingabazi ababebuya benika okokudla so mina engithanda ukukutsho ukuthi ngesikhiwa bathi I'll be accountable mina ngingumntwana wase-Africa ngumntwana waseZimbabwe ngumntwana okhuliswe ngabantu abaningi abatshiyeneyo lami ngizakwenza ngizabisela ngikhulise abaningi amfuna ukuyakha kuphela ikhampani encane ngoba kumele ngiyakhe ikhampani enkulu ekwanisa ukuthi isize abantu abaningi
lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi osakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship olwalonyaka ebekhuluma khonapha eWashington DC Namhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa lomnumzana Dingumuzi futhi omela isigaba sebulili maWest edalela eParliamente ongowebandla leZANU PF.
Hayi kuzi mtakala kakhulu kugambela manga. Kuzi abantu bakithi bazwele lonyaka kodwa ke kuthembisa singanqoba ngoba nga singaphumelela ukuthi lokho engikucebileyo mina ikakhulu kusabelwe isikhangeleyo ebulili maWest kunye labanye nje abaningi eMadebeleland South engibaziyo. Sesiceleke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje lophethe i-office ye-social welfare eGwanda e-province ukuthi aluba kungenzakala ukuthi sengezelelwe amasaka, yebo kungathi kuyavunywa-ke lokho ukwenzela ukuthi kungabili abantu abazani kwamasaka ngoba kuthiwa bayadubeka, kodwa abanye bese bethiwa kabanikwa ngoba kusetshenziswe ezinye indlela zokutho ukuthi bayadubeka kumbe kabadubeki. Umuntu onke uyadubeka ngalesi sikhathi esikuso ngoba ngakula muntu olemkhoba eyayitelezela emasimini akhe yedwa ngoba izulu kalinanga kithi sonke. So wonke umuntu katholanga izulu eneneleyo, wonke umuntu udinga usizo lokudla. So ke hayi sibona ngazathi singazama ukukunqoba ngaleyo ndlela, kodwa ke hayi ngivume sibili lapho baba indlala imbi kuvi sibili lapho esihamba khona sibhota indawo eziningi kakhulu every Friday and Saturday and Sunday and esihlangana lakho kuzwisa ubuhlungu kakhulu.
Manje abantu baphila njani asithi bevuka ekuseni lize liyetshona ilanga?
Bephila njani ukuthi bayabedlene?
Yeah,
hayi la mahlakha legijima. Kuba amanye amazwe aluba sibona imizi ziphuma kubo mabonakude zibonisa isimo esibi, kodwa njengoba ngisitsho ke abantu bakithi bayazizamazamela. La uyakwazi sila abantu bakithi abasebenza bandle kwelizwe abazamazamayo ukuba ethumeze lokhu lalokhu, sila abantu abathanda ukuzivusela amakhanda bayethenga lokhu kwenye indawo abone ukuthi angakutshintshisa njani kube yilokhu yana angelakho. Kodwa okuhle engingathi kusabambe abantu kathesi, hhayi uhulumende abantu yabanika ukudla sibili malanga wonke. Imigwaqo inje ifile ngenxa ikakhulu yezimota ezinkulu eziyabe zithwele umumbu almost every week zisiya kuma-ward. Ngakhangela ibulilima yona ila ma-ward angu-22, khangela wonke ama-ward la ayi-22 every month kumele kube lokuholwa. So ungakhangela nje ukuthi laba baholayo ke kusangathi kuyadedisa ubuhlungu bendlala le. Kuphinde kube yikuthi yona i-GMP uhulumende through i-GMP unika abantu umumbu, inyawuthi, all cereals in general at a very subsidized price. I-price ongeke wacabangela ukuthi yiyo sibili ongathenga ngayo, that's 37 pounds. Now, I think 37 bond, it's even far less than rent, 100 rand. To say 37 bond is less than 100 rand. So, Gabafe was a land where you took it. You have to get GMP, Ulinga Zabu, Kwane, Utene, Isagalako, Ulisse, and Saganda. You have to use the Usa Kipamakanda, Pangakan, the Waman, you were at it.
Is the Fuyo Zonage?
Yeah, you call Matibulo Bushung, Konalapo Nova, is Fuyo Azila, Ivan, was at uzazithathela amakhumkhumu egoli njengabantu. Kodwa ke sokulomkhuba enguncoma kakhulu wokuthi abantu sebekwazi ukuthi siyaphila isitsho sesane sokuthi make hay while sunshine esesikhiwa. Basika utshani kwezinye indawo ikakhulu asithi engxenye kulungiswa imigwaqo emaceleni lapho ukuthi kukhanye kuhle abantu bayagoqa utshani lobana bayebugcina kuthi nxa sokukubi-ke babusebenzise. Kodwa inkomo bezisadobhadobha sibili, indlala ekhona isiyo leyane yokuthi inkomo sezicuba. Hatshi, inkomo ziyakubona sibili utshani zidobhadobhe, kodwa bese zincediswa yilaba abatholayo bazinike utshani lokuyana, abanye abatholayo bazinike isawudo leliyana lazo zithole ukunatha amanzi. Kodwa inkinga esilayo kakhulu ngamanzi, ngoba indawo zakithi eziningi azilamadamu. Amadamu akhona alungiswa from about the early 1930s. Siyakhankasa emisebenzini yethu kuma-partners awe-development nakuhulumende ukuthi sithole ukulungiswa kwamadamu amaningi kunye lokuqalwa kwamatsha.
Lo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima edale lephalamende ongowebandla le-ZANU PF esigcubela ke uhlelo lwethu lwamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasizwa sixoxa njalo kusasa ngodaba lwendlala emaphandleni ye isikhathi sesidliwe ngumangwe njengokutsho kwami sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye 6:30 ekuseni lingasithola njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.